Hayi, umuntu wayehlanganisa abantu bonke, njalo umuntu obene-record e-clean, politically and then socially, umuntu obehlezi kuhle labantu. Njalo umuntu lwana bemela iqiniso, ngomuntu ongasoze ekhuluma into elesesithi bengizisomela, kodwa bekhuluma iqiniso lakhe lonke eliphelelele. Yi-right hand engaJoshua Nkomo, iy'nkambi eziningi zivulwe ugwakuka ehamba nenkomo, iy'nkambi eziningi ziyamazi ugwakuka, kodwa kuyi-historically and then le-information ayihambisa kulezo zinkamba. Ugwakuka ngumuntu nzelwana ongazange abe lebizo lokuzigada kumbele ukukhuluma ngezinto ezinto kumbele ukugada, kodwa ngomunye umuntu owasebenza kakhulu kuzapho nakuzidra kakhulu kakhulu. Iyayi-right hand kaJoshua Nkomo yena liyazi. Hhayi, ngemva kwenti ngumuntu owathanda ukuthi ezihlalele njengehistoriyeni engumuntu osebenza into zezapho kuphela kumbe ezempolopolo kumbe weke u-advisor wazingelela njalo nemisebenzi yakhe very professionally sabengene kokunye kuyimisebenzi lokho okuthethele.
Ye, kungabe kuyiso lesi sizathu ukuthi sibone iziphathamandla zebandla leZANU-P F zithe gwaqa zimvalelisa, sabona labanye ababengominister abagoqela umnumzana Nicholas Gotche labo bezomvalelisa.
Kakhulu kakhulu umuntu bengeladenki ngomuntu njalo wazile yihistri yonke ezapho nalapho yaqalisele khona yokuthi ZANU yafunywa njani, ukwazi kuhle kumumethe ngebhuku lakhe liyakutsho konke khona lokho. Njalo umuntu lwana ongazenge ebe yinsisa abatshala ngomuntu wayethanda ukubahambanisa ngihlanganisa abantu ngomuntu nje omsula nje oqondileyo emele iqiniso very senior kwamanye ama-politicians very very senior kodwa wayengazitshengiseli laphana nalaphana.